So we see card is in the VOA in the valley.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mngela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 31 zibandlela 2024 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Oke wamela izengeza wesitwene lePhalamende uMnumzana Job Sikhala okhululwe ejele izolo ngemva kokuvalelwa kweminyaka phose emibili 19 months uthi okwamanje usacabanga ukuthi alubhekise ngaphi kwezombusazwe. Inhlanganiso ye-United Nations Population Fund ibika ukuba untombazana oyedwa phakathi kwabalitshumi eZimbabwe uyazithwala engahlelanga kumbe ngemva kokudlwengulwa. Inhlanganiso e-United Nations Population Fund ibika ukuba untombazana oyedwa phakathi kwabalitshumi eZimbabwe uyazithwala phakathi kwalelo nani isilinganiso sokuyingxenye ekhulwini 50% babo bezithwala bengahlelanga. Kuthi ingxenye yalabo ababe bengahlelanga begcine bekhipha lezo zisu okufaka impilo zabo engozini. Ulusi Yasini usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume embuthanweni wokwethulwa kogwalo lophenyo olwenziwa ngabenhlanganiso eye-United Nations Population Fund owenzelwe e-Rainbow Towers Hotel lamhla. Lolu phenyo luqhutshwe phakathi kuka-2019 kusiyafika u-2022 phezu kodubo lokuzithwala kwamantombazane esesemancane olwe-National Assessment on Adolescent Pregnancies in Zimbabwe lukhokhelwa ngabe-UNFPA, uhulumende kanye lezinye inhlanganiso ezizimeleyo. Umeli we-UNFPA eZimbabwe, uNkosazana Miranda Tabifo, nguye owethule ugwalo lwalolu phenyo emele umeli wenhlangothi zonke zomanyano wamazwe omhlaba.
Ikhondisa ukuthena njengenhlanganiso phezu kwalolu daba ukuthi sibonisane ngokuvezwe yile inhlolisiso.
Esinye isiphathamandla sogatsha lwezemfundo ehlangothini lwabadinga usizo oluphindiweyo, uNkosikazi Kwadzanayi Nyanungo, ulandisa ngalolu dubo lokumithiswa kwamantombazane esesemancane njalo engahlelanga.
Into eqakathekileyo ukuthi abantwana besabancane bafunde okuningi ukuthi nxa sebezintombi lamajaha bebevele sebekwazi ukuthi bazigcina kanjani, baziphatha kanjani, bacebela kubani nxa amalungelo abo esengozini.
UMnumzana Godwill Zulu ngosakhulayo osebenza lenhlanganiso ye-Young People's Network on Sexual Reproductive Health, HIV and AIDS, laye upha umbono wakhe ngokumele kwenziwe ukwehlisa inani lamantombazana amithiswa esesemancane.
Laba bantu abasha abalalwazi ngemizimba yabo, sikhanyela kakhulu izinto ecansini ukuthi umntwana omutsha uyafika iminyaka eyi-18 years engakwazi ukuthi kuyini okwenzakala emzimbeni wakhe.
Okhokhela idale lesenethi edale lephalamende yabantwana, Child Senate President uGamukirai Muzondiwa, uthi uqakathekile ukuthi amantombazana afundiswe indlela zokuzivikela.
Kuqakathekile ukuthi senqabele ingozi ingakenzakali kulokuthi sikhale kwelakusasa.
Linhlolisiso iveze njalo ngokuqakatheka kokusebenza labafana labo baba ekulwiseni udubo lokumithiswa kwamantombazana esesemancane. Obona ukuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yePadare enkundleni Men's Forum, uMnumzana Zipho ngeZipho Ndebele uyakugcizelela lokho.
Njengesizwe kumele sisukume sibone ukuthi abantwana bayathola i-information e-correct njalo e-consistent ivela emzalini. Inkinga ukuthi abazali sebetshiya kwesinye isikhathi unalo mthwalo bethi bazabona esikolo ama-NGOs azabuye ezofundisa abantwana. Umzali kabe lo mthwalo yokubana avikele umntanakhe kuzo zonke zona lezi izingozi. Indlela yokumvikela ukuthi umnike information ekwanileyo ukuthi akwanise ukuzivikela.
Lolu penyo luveze njalo ukuthi isilinganiso sokungamachumi amathathu lanye ekhulwini 31% samantombazana okwakhulunywa labo abike ukuba amithiswa ngokudlwengulwa. Luveze njalo ukuba enye imbangela enkulu yokumithiswa kwentsha yikuba besemulini eziswelayo ukusilela kolwazi, ukwanda kokusetshenziswa kwabomakhalekhukhwini kanye lokuswela usekelo lwezemali. Uhulumende esebenzisa ugatsha olubona ngendaba zabesifazana uthembise ukulusukumela phezulu udaba lokumithiswa kwamantombazana, kodwa ingcwethi zezempilakahle akusoze kwaphumelela kangako njengoba umnotho welizwe untengantenga. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguLucy Yasini.
Amabandla aphikisayo athi avumelana lophenyo olwethulwe izolo inhlanganiso yeTransparency International oluveza ukuthi iZimbabwe iqhubeka ingenye yamazwe alenkohlakalo enengi icorruption emhlabeni jikelele. Uphenyo lwe-2023 Transparency International Corruption Index lolu luveza ukuthi iZimbabwe yiyo ekhokhelayo ngenkohlakalo emhlubulweni wezansi yezwekazi le-Afrika. IZimbabwe ithole imiklomela engamachumi amabili lane 24 points kuphela phakathi kwemiklomela elikhulu, okutsho ukuthi ngempela imisebenzi yenkohlakalo ibhahile kuleli lizwe. Nyakenye umsakazo we-Al Jazeera wethule ifilimu eveza sobala imisebenzi yenkohlakalo enziwa ngezinye iziphathamandla zikahulumende ekwebiweni kwegolide leZimbabwe lisiyathengiswa kwamanye amazwe. Sixoxele lunga le-TCCC umnumzana Sweden Chiroza, yena othi ngempela inkohlakalo ibhahile eZimbabwe.
IZimbabwe ikhokhela ngendaba ze-corruption ngenxa yombusazwe weZANU-PF. Ngakhangela indaba eyama-tax asehlatshwe abantu beZimbabwe, ama-tax asehlabile asebhahile lapha eZimbabwe. Ananzelela ukuthi kuyabe kuyimizamo eyokuthi abantu beZANU-PF bethole zona izimali. Ngakhangela indaba zabonasa lapho wathole ukuthi umuntu owayevele enguye ophatha ngezenasa watshontsha izimali ezesabisayo khona ngale. Umuntu lo uthe engena kumthethwandaba wathi amadokotela athi no, umuntu lo kuthi uthi kwesinye isikhathi ngani kulo msangano ekhanda lapha, umuntu lo bamyekela kwaye kuthiwa kalacala. Namhlanje umuntu lo usekhona edale ephalamende, kanti nxa umuntu kuthiwa ikhanda lakhe alisebenzi uzakukhokhela njani abantu ephalamende, uzamela njani abantu ephalamende? So zinananzela ukuthi iZimbabwe ihlutshwa yiZANU-PF ngoba iZANU-PF yeletha umkhuba wonalo.
Lithi lina uhulumende kazimiselanga ukuqeda inkohlakalo elizweni, kodwa sizwe umtshutshisi omkhulu kahulumende izolo ethembisa ukuthi bazimisele ukubopha zonke izikhohlakali ngitsho labezombusazwe. Kanti uthe bakhangelele ukuthola imali engange $1 billion lonyaka abazayithathela abantu abakhohlakeleyo.
Ungananzelela izithembiso ezibekwe nguye uMnangagwa bekuyizithembiso ezokuthabisa abantu. Ufake ikomiti khangela ngendaba ze-corruption, ikomiti eyokubopha abantu abayizigange ababe yenza leyo corruption. Yona leyo komiti sokusazakala ukuthi yehluleka umsebenzi.
Umnumzana Sweden Chiroza lilunga le-TCCC. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo, yena othi uhulumende wenza konke okusemandleni akhe kulwisana le nkohlakalo.
Ilizwe lezimbabwe, i-constitution yezimbabwe iyatsho ukuthi into eminyazo lezo esikhuluma ngazo ezingathi ngeze-corruption zindlela azifunakali. Njalo nebandla leZANU-PF likubeka sobala ukuthi izinto ezinjana izinto ezingavumakaliyo. Yikho linanzelela ukuthi lo mongameli welizwe wakhethwa ukuthi kube le-commission ekhangela khona okuyinto ongani kulokuthi abantu baphatha izinto ngendlela engayisiyo. So mina angeke ngivumelana nabantu abathi izimbabwe ile-corruption abe inkulu kakhulu kumbe khona ubonakalayo okuthi uhulumende ungayivumela. Abantu bangabe bekwenza beqhatile bengangani kuzifuna abantu abanele bebotshwa.
Kodwa ababotshwayo laba nkomo abanye bayasola bathi hayi ngabantukazana nje abantu abancane bathi zona ingqungquthela zenkohlakalo zikuhulumende njalo kazibanjwa. Yebo sesike sabona kubotshwa abezombusazwe lapha lalapha ya. Kodwa abanye bathi hayi labo ngabantu nje abayabe bephoxane lomnankagwa njalo kaningi bayabotshwa nje uze kuthiwa icala seliphelile.
Abantu abanjalo ababuye phambili babe nokuthwakazi ngoba isikhathi esiningi kanti uthi umuntu lowo ucorrupt, umuntu lowo uthontile, umuntu lowo wenze lokho akabotshwe. Kodwa kuyukuthi kuyinzondo okunye kwakhona kuyindlela ukuthi abanye abantu babe beyindlela ukuthi bakuhamba nje uhulumende ukhona.
Ngokubona kwakho Nkomo, ungathi uhulumende wenza konke afanele ukuthi akwenze yini? Kumbe kukhona lapho kusilelayo ongaxwayisa khona ukuthi akubambe?
Ngibona amapolisa labanye abaqondisa esikondane lokuthola i-corruption zihambela phezulu ukuthi zibambe abantu abaphambanisa umthetho.
Umnumzana Malaki Nkomo, lilunga leZANU PF. Ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo owe Studio 7 eseFelabusi. Ekhuluma emkhosini wokwethula uphenyo lweTransparency International eHarare izolo, umtshutshisi omkhulu kahulumende uJustice Matanda Moyo uthe uhulumende wenza konke akwenelisayo ukulwisana lenkohlakalo njalo ukhuthaze uzulu weZimbabwe ukuthi avambane ekulwisaneni le misebenzi yokungethembeki. Umthethwandaba waphezulu owe High Court unqume ukuba kakumelanga abafundi becollege leHarare Polytechnic babanjwe ngamandla okuhlawulela indleko yezifundo ngedola leMelika. UJustice Gladys Murray ohedaleleli uthi umthetho awuvumeli ukuthi icollege le ithi ayisemukeli imbadalo zendleko zesikolo ngedola leZimbabwe kumbe iRTGS. Udaba lolu beluphanyekwe emthethwandaba ngomgcini sihlalo wenye inhlanganiso emela izifundi ezinasu Harare Poly Chapter njalo ezifundi kuleli college umnumzana Valentine Ziko kulandela isaziso esethulwe yili college lele sokuthi izifundi zibhadalele indleko yezifundo ngedola leMelika njalo lisithi alisoze livumele ukubhadalwa kwalindleko ngedola leZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomunye wabakhokheli benhlanganiso yezinaso umnumzana Comfort Mpofu.
Kube kuyisicelo sokubana isikolo seHarare Polytechnic singabeki ama-fees ngama-US ngoba abazali bethu abayibo abasibhadalela i-fees abaholi lawo ma-US bahola ama-RTGS. Njalo ke kuba nzima ukubana besibhadalele i-fees ngama-US njalo yikho besihambisa isicelo saleso ukuthi iHarare Poly njalo ledale lezomthethandaba besikhangelele ukhonokhu besincede ukubana singabhadali ngama-US bekhangelele bezwelane labazali bethu abayibo abahola ama-RTGS.
Isikolo seHarare Poly sona besithi kuyini okwenza ukuthi sibhadalise imali zesikolo ngama-US dollars?
Isikolo saseHarare Poly sithi sisenziwa ukubana ama-suppliers ezinto ezitshiyeniyo sebefuna ama-US dollars njalo lokubana i-RTGF liyaluza ivalu into abayikhulumayo bona. Kodwa kunjalo sime kuthini i-RTGS yakhona imali yelizwe lethu njalo imali ehulwa ngabazali.
Umthethwandaba wona uthethe isinqumo siphi?
Umthethwandaba uthi amafundi sibhadale nge-RTGS kuhamba nge-rate lalelo langa ku-interbank nge-interbank rate sibhadale nge-RTGS.
Isinqumo lesi lisibona njani?
Sibona isinqumo esilungileyo njalo esingayenzisa abazali bezama ukuyithola. Kodwa kumele azivumele ukubana i-fees ikhwele isedlula imali zabazali even ngange-RTGS yakhona. Ikho kumele siwukhangelele njalo sikulwele kathesi.
Abanye vathi yebo lingabe linqobile kulimpi kodwa udongo lokuthi izifundi zizahamba esikolo kodwa azisoze zithole imfundo ngenxa yokuba imali yama RTGS ingathengi lutho linalikubona njani lokho
Thina impethu sikhangelele academic freedom yinto esikhangelele academic freedom for everyone academic freedom ngesikhathi sonke sisaphila and isikhathi sonke sisafunda so akumelanga kuduru ukufunda yena le imali holo abazali imali okumele uthathwa ngama fees ngoba akumelanga kudule akumelanga kube expensive ukufunda kwabantu kumele wonke umuntu ekwazi ukufunda ngemali nale yeholo abazali bethu wonke umntwana melene lesukufunda ngayo yebo bazathi thiwa iRTGS alithini but thini iUS labazali bethu iUS abalabo singabantwana bama civil servants lama street vendors abayi afford iUS abazali yabona so yinto layo kumele beyicabangele naleyo kubana I afford iUS and akuza mzali oyiholayo so nxa ungama-RTGS onala awube yiwo ngoba yiwanjani iyo a-affordwayo
Lo ube ngumnumzana Comfort Mpofu omunye wabakhokheli benhlanganiso emela izifundi zemfundo yaphezulu exoxa ecingweni le Studio 7. Owake wamela izengeza West edalele parlamente umnumzana Job Sikhala okhululwe ejele izolo ngemva kokuvalelwa okweminyaka phose emibili 1 year 7 months uthi okwamanje usacabanga ukuthi alubhekise ngapi kwezombusazwe ngoba kulabanengi abafisa ukusebenza laye bezama ukuphumelela ngokuhlala kwakhe ejele uthi bakhona abantu ayecabangela ukuthi bazazama ukuncedisa ukuba akhululwe kodwa abathula zwi kubika umlondolozi Ndlovu
Khuluma lentatheli izindaba esemzini wakhe St Mary's eShitungwiza namuhla uSikhala uthe uyajabula ngokuphuma kwakhe entolongweni ubonge kakhulu abantu bonke kanye lentatheli izindaba ezibikele umhlaba jikelele ngokuvalelwa kwakhe ngohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa
This does not deserve human survival fortunately myself I had both my family and the masses of our people who were looking after me. Otherwise, they did that I was unfortunate, like all other inmates. The food that they are served and the conditions that they live in.
Uthi usahlolisisa okwenzakala kwezombusazwe okwamanje engakavuseleli esithi kukhanya engani kulokuxokozela okumangalisayo elizweni.
They have been the missing link in the Zimbabwe political trajectory. The way how they have changed the political landscape of this country, the moment when they came on board, is still shocking and astonishing. You have to understand that I am an individual who was abandoned and neglected by anyone whom I thought would come to my assistance. Only for them to emerge to become the rescue package for me.
Uthi uzaqhubekela phambili elisana lokuncindezelwa kwabantu nguhulumende kaMnangagwa labanye bakhe. USikhala owathi evalelwe emgcinihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change CCC elalikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uphinde wakhuluma njalo ngemibiko ethi usexoxisana nabakucele le-CCC elikhanya okwamanje liphethwe ngumnumzana Sengezo Jabangu ozithi ngunobhala jikelele we-CCC.
I don't know him all my life long. What I only later heard from other colleagues is that he joined MDCT. In 2005, after the split in the MDC party at that material time, and became the MDCT provincial chairman from Matabele North.
What a Uchabangu, Upiga, Uguba, Utume, Ikweta, Uguba, Likulume, Losikhala.
Lani libonile u Vice President behamba besiyambona amalunga e-MDC behamba besiyambona amagqwetha baningi ngeke ngabaqamba ngamabizo so bebehamba besiyabona inkokheli yabo and lalamhlanje kuyinkokheli ye-MDC nomfume entolongweni engu Vice President sinihlonipha ngayona leyo ndlela
kunabanye abathi unakho ukusebenza necele elisekela uChamisa kube nengxenye yebandla le-CCC efisa ukudlulana naye omunye wabakubandla le-CCC umnumzana Fortune Mlalazi uthi uSikhala kumele acabange kahle engangeni kwezombusazwe
kunzima ukuthi siphegide ukuthi uJob Skala uyakuya kuliphi icele njengoba i-opposition fragmented. UJob Skala ulelungelo lokubana associate iloba ngubani afuna ukuassociate laye, whether nguChamisa kumbe nguChabangu kumbe ngu-Emerson kumbe ngubani lobani okhona, ilungelo lingelakhe.
USkala obegwetshwe ukuba ahlale entolongweni okweminyaka emibili ebekwe eceleni okweminyaka emihlanu ngumantshi eHarare uthi kuningi okumele akwenze okugoqela udaba lwesidumbu sikaMablessing Ali esesigcine isikhathi eside endlini yamakhaza eshitungiza hospital. Bakubandla leZANU-PF bathi wenze kahle umthethwandaba ngoba ngabantu bonke hatshi abaphikisayo kuphela.
Hayi, indaba yokuthi iZANU-PF iya-intervena enkantolo hayi asondaba ebambisayo, kodwa hayi yinto nje esegcekeni ukuthi amabandla la aphikisayo ikakhulu i-TC ekwesulekeni kwabo bonke bathi abantu bokungcolisa namhlanje bayajabula ukuthi Job Skala uphumile entilongweni.
Ingcitshi yezombusazwe njalo elilunga leJob Skala Solidarity Movement umnumzana Comfort Ncebo Nkosi Mpofu uthi bayamsekela uSkala njalo bazalandela isinqumo azasithatha kwezombusazwe.
Silapha sizohlala sisazolila ama-political prisoners abotshiweyo asini, and from namuhla iJob Skala Solidarity Movement iyatshintsha from ukuba uJob Skala Solidarity Movement isiba yiZimbabwe Solidarity Movement.
USkala uchothoze kakhulu isimo esemajele esithi ukudla kukhona, indawo zokudlela lendawo zokulala ziyadanisa. Uqhubeke esithi okusobalayo ukuba uZulu weZimbabwe uthwele amagabha avuzayo ngenxa yesimo esibi somnotho welizwe. USkala waqala ezombusazwe ngesikhathi esafunda e-University of Zimbabwe. Usebotshwe kaningi-ningi esethethwa amacala ashiyeneyo ikakhulu awokulwela ilungelo likaZulu lenkululeko kweleZimbabwe. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngimnandlozi Ndlovu.
Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namuhla sixoxa lonkosazana nokuthokoza Yolanda Nyathi ohlala kwele island. Uxoxa lo Gibbs Dube o Studio 7.
Njengomuntu okhulele Plumtree, ngikhulele esigabeni lapho abantu abasebenzisana khona ndawonye, right? So umama wami esemuve wayensuza, ngengabona ukuthi ngenye into elekhaya ku-community. I tried ukuthi engakwenzayo ukugebhela umama omgodi, azame ukuthi umama esebenzisane nabo umakhelwane bakhe, but kwehlula kancane. Mina ngazama, ngibe ngihamba ngiyekhaya, ngifike ngilime. Kulo mnyaka engingafika khona ngalima imbambayela sibili, ngabuyela after 6 months ngathengisa, ngathola amasaka 20 to 25 amasaka. Right, okwamanje ngisiyinkukhu zisemakhandeni, ezinye zisemahatshula, ezinye zisenketha. Then emzini wami ngale engiyakha khona ngile project yokwenza imbuzi, though ngingakaqali ukwenza imbuzi, imbuzi zami zisasenzuzo kwamanje.
Kodwa ubona zano inhlelo zakho zonke lezi zinjani? Labantu bathola ulwazi phakathi kumbe zibe vele zisebenza khonoku okwenzayo?
Abantu engibonayo mina ngabantu besiNdebeleni siyalekha mbijani. Abantu besiNdebeleni sifokhasa kakhulu ekusebenzeni. Like uye wambuza ukuthi ngihlala kuphi. Currently I'm in Ireland. I've been in Ireland for over 20 years. And since I came to Ireland, I've noticed ukuthi I'm more African than being Irish. I've not accepted ukuthi vele ngingwase Ireland mina. Inhliziyo yami vele inthumele ekhaya. Ngiyasuka mina ngiyehlala ekhaya mebhaba ma 4 months ngishiya umsebenzi, hambe ngiyenza ama-projects ami ekhaya. Yabo, how abantu bekhaya are getting involved entweni zokwakha, zokulima, baslow kakhulu, but it's one thing that engifuna ukuyi-enforce ku-community yami ibe khona.
So ubona zalo zakubatshelani ngezokulima lapha lento zinjalo?
I-good example esilawo ngento zokulima engibayibonisa khona yi-market yakobulawayo. Wangena ku-market yakobulawayo, i-market yakobulawayo ingcolile. Why ingcolile? From my own observation is because abantu abalaphana akusoba abantu abangahlali kobulawayo, abantu abangelazi indawo kobulawayo. So babuya bevela kobogokhwe ngaphi ngaphi endaweni zemashonaland bezodlela khona phana, batshone khona phana, belale khona phana, basoye ngokuya woda.
Yiko kwenza khonokho, so ukuthi abantu benze balime bahambise khonapho.
Yes, the white thina kumele sibe yi-target market. We should be able to produce izinto thina ezibulawayo, sizenzele izinto zethu. ngoba la tumhlaba siwuphiwe. Awudingakali ukuthi umuntu azezebe le plaza ukuze luthi elimele lani i-3 acres umi 12 acres umi 5 acres esiphiwa i-government ezamasimu siyakhona ukuyi-converter to an agricultural land isinikeze something. Moreover siyaphiwa izivaya siyaphiwa la madlelo ezinkomo.
Ye kulapho uzutshaye imbambayelo yonke leyi akubatsheli ukuthi abantu wakwenza njani?
Ngathatha abantwana abancane ngoba I believe ngiyalima imbamba yila ngahlanyela lezihlahla. Enye into engawutshelanga yona ukuthi ngilabantwana mina abantwana bakabhuti wami abantwana babobani bani ngisho akwazi vele ukuthi njengama-Africans i-family ihlala iningi. So engakufundisa abantwana ukuthi intanga abayidlayo kumele bebekwazi ukuthi intanga ngubaba wabo, right? So abantwana bengadla intanga bayahlanyela. Right. So ekuhlanyeleni kwami imbambayila ngahamba ngaqala ndaba abantwana ngabafundisa ukuthi ahlanyeleni imbambayila ahlanyeleni izihlahla isihlahla in the next 3 years abe zilibhadalela i-school fees sahlanyela imbambayila after 6 months labantwana imbambayila sahamba sayigebha sisonke futhi sathengisa sathenga ababhuka esikolo senze siwenzayo ngembambayila.
Balalisa uZulu khonapho ma.
Wonke umuntu ngelanga udinga ifama kathathu. Ekuseni kumele udle uvela ku-farming, emini kumele udle uvela ku-farming, ntambama kumele udle uvela ku-farming, udokotela simbona maybe once in a while. So umhlaba uqakathekile, umhlaba kumele siwusebenzise. Let's utilize the resources we have around us. Siyeke ukukhumplena nge-marginalization.
Lo ube unkosazana obe khuluma lo Gibbs Dube ekhuluma kuhlelo labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Osaphethe isikhundla sokuba ngumongameli welizwe uMnumzana Kembo Mohadi oyisiphathamandla sebandla leZANU-PF uthi uhlelo lokusilela kwamanzi luzaphela du edolobheni lakoBulawayo kungakafiki umnyaka ka-2030 ngoba uhlelo lweMathabeleland Zambezi Water Project selusemaphethelweni. Usanda kukhuluma la mazwi esembuthaneni wokukhankasela uMnumzana Joseph Chuma owebandla leZANU-PF oncintisa kukhetho lokudinga ozamela iphelandaba Chabalala edale lephalamende. Kodwa umsekeli kasolodolobho wakoBulawayo uMnumzana Edwin Dlovu uthi ithemba labo likuhlelo lokwakhiwa kwedamu leyinsiza. Uxoxa loSithandekile Mhlanga oweStudio 7.
Ngomnyaka ophelileyo singamakhansela koBulawayo sahamba safika eGwayishangane sabona, kodwa-ke sithi thina njengedolobho lakoBulawayo i-long term ngesilungu, i-long term plan ya kuletha amanzi koBulawayo, so short term kumbe medium term, hatshi long term, ngoba bangaqeda phela ukwakha leli damu sicina ukufika beseliyakhiwe ngesilungu esingathi 70%, so kusele ukuthi baqedise i-30%, bese kusenziwa-ke i-pipeline ezasuka-ke eGwayishangane buye izofika koBulawayo. Sikhangelela njalo ukuthi indawo liyana isi-low-lying, okutho ukuthi indawo ephansi, okuthi nxa manje sedonswa esebuya koBulawayo kuqansile, kuzadingakala njalo le new pumping system. Sithi thina-ke hatsho kwakathesi kalisoze lusiphangisele, alisoze-ke lisolve ama-problem esilawo ngokuswelakala kwamanzi koBulawayo.
Lo ngumnumzana Edwin Dlovu, umsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga oweStudio 7. Lingakhohlwa uhlelo lwelandelayo olwe-Live Talk kuhlelo Diaspora Forum, lapho esizwa imibono yezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ngokukhululwa kukamnumzana Job Scala kanye lengxabangxoza ekubandla le-CCC. Singakehlikani zihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Owakwamela izengeza West edalelwe ephalamende umnumzana Job Scala uthi yena okwamanje usacabanga ukuthi alubhekise ngaphi kwezombusazwe. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwesanamhlanje. Olivalelisayo uJabo Kancube, lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.